Lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sawunazilela futhi saze sabavakatshela khona e-railways abalezigaba ezinkulu abasebenzisi i-railways ukuthi ithwale ikhulu ewandle. Bayathenga bona ama-truck bathwale ikhulu. Imali futhi ngabuya lethe sayibeka i-railways bazibhadale bona baqala ngokuzibhadala kwabo.
Uhulumende uveza ukuba ingatsha zakhe ezigoqela ihofisi kamongameli kanye lamankampani akhe ama-parastatals achaphaza imali ezayiphiwa kubhajethi ka-2011 ngokusemthethweni.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund sithumele iqula eZimbabwe ukuyahlolisisa ingqubela phambili yohlelo lokuthuthukisa inotho yelelo lizwe olwe-Staff Monitored Program.
Umongameli Ian Khama weleBotswana uthi uhulumende wakhe uqhubeke ethwele nzima ngenani eliphezulu labeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende useveze ukuthi iziphatha amandla zengatsha zakhe ezigoqela ihofisi kamongameli liyabaphatha intambo kanye lamankampani akhe ama-parastatals azisanga imali eziphiwe kubhajethi ka-2011 ngokusemthethweni. Lokho kuvezwe lamuhla edale lephalamende ngonkosikazi Mildred Chiri oyi-comptroller auditor general, yena oyengeze wathi ingatsha zikahulumende lezi ziyehluleka ukukhupha incwadi zama-invoice ezitshengisa ukuthi imali le isetshenziswe njani. Umnumzana Albert Mhlanga umela iphumula idale lephalamende uthi okuhluphayo ukuthi iziphathamandla zikahulumende zisebenzisa impahla zazo ezigoqela imota lamankampani ukuqhuba imisebenzi kahulumende.
Ungananzela mina ngukomiti ye-transport and infrastructure lapho esile railways of Zimbabwe. Sawunazelela futhi saze sabavakatshela khona e-railways abalezigaba ezinkulu. Abasebenzisi i-railways ukuthi ithwale ikhulu ewandle. Bayathenga bona ama-truck bathwale ikhulu. Imali futhi ngabuya lethe sayibeka i-railways bazibhadale bona baqala ngokuzibhadala kwabo. Kuyahlupha njengoba kathesi futhi sembona omkhulu onguye senguminister ngubaba uMpofu Obedi. Iyakhampani yakhe kuthiwa ngamamiza transport layo isiyethwalayo futhi ikhulu khonayo. Okuyukuthi thina sase siyenze umbono wokuthi simise laba abama-trucks ukuthi bangathwali ngawo ama-trucks, sithwale nge-railways. I-railways sibili izivukele ithi kwasho. Pho manje nxa kuyukuthi bona abantu abayi-involved yibo futhi okumele bamise into ezinjenge-corruption, umsebenzi wethu uzaba nzima, kodwa hhayi sizimisele ukuqondana hedoni sibili lamadoda.
Udaba lolu njengoba belufakiwe ephalamende liluhlafunile na njalo batheni abanye?
Silihlafunile luraiswe ngomunye umemba wephalamende. Sesizathi lokhu ade kube kwabekwa okuningi kusiwe kuma-committees bese wakhangela ama-committees lana bese sikuletha-ke ephalamende-ke sesizoyenza i-resolution. Into engithabisayo kakhulu ukuthi kuzano P F sokwangena ongabafana lokho okuncane othiwa ngama-young tax, into kuyayingenela njengoba. Kodwa kwesinye isikhathi kule problem ukuthi hhayi sebezahamba beku okuthiwa yikuwipha bekuwiphe intulayini. Kodwa bangakuyekela ongabafana lokho hhayi kungalungisa ezinye izinto mbijana sincedisana lawo.
Bona bebekhuluma bengafihli.
Ngabafihli abafana laba ngabazi ludobhelani labo bafica amaripoti enjalo. Ngabakwazi ukuthi iripoti leyi yayenziwa ngubani. Bona baphonga uyisukela nje isishalo. Njengoba limzwile nje lana ekhuluma umfana kunje ufica lo Oliver Mantipaka lwana ube lipholisa wakhwalifaya. Manje pho ungaripoti umuntu ontshontshayo ama-resource abantu kuye elipholisa, ubona ngani kungakuncedana? Unanzelela ukuthi sikhangele ukuthi kanti vele abantu abakhokhela into zama-parastatals lamabhizinisi kahulumende ngobani? Bayakhangela umuntu njengomuntu, hhayi ukukhangela umuntu njengokuthi usuka kuyiphi iphathi.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga omela iphumula edale lephalamende ubekhuluma ecingweni eseHarare. Kusenjalo omela iBikita West edale lephalamende umnumzana Munyarasi Kereke lamhla ubuyiselwe ngokusemthethweni esihlalweni sakhe ngumlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mutenda. Umnumzana Kereke uphikise wanqoba emthethwandaba weConstitutional Court ukuxotshwa kwakhe libandla leZANU PF lesi sihlalo esithi akukho emthethweni.